So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 esonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDC lithi amapolisa namhla adubule abantu bebandlaleli abaguqila uNumzana Nelson Jamisa ngesikhathi behlanyela izihlahla.
Bebedubula ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Abanye abalandeli bebandla leZANU PF abalankani ngokwenziwe ngamapolisa.
Sesibuyela emuva esikhathini sabosmith esikhathini esasukayiza ukuthi izinhamba ubaba umgabo esokuthi yona amapholisa achaya abantu ahlukumeza abantu kade sokudutshukana sisebenzisile ipolisi yenzane.
Namhla losuku lokuzama ukuvimba ukumemetheka kwegciwane lengculaza olo-World AIDS Day okuhlolisiswa kwenziwa ngabantu abalwisana lesifo lesi.
Siyawenza umsebenzi lo mkhulu kakhulu njengalokhu sikhuluma siyahamba siyekhuluma kumaradio sikhulume emihlanganweni ethile sikwenza kungelambatali.
Odokotela lokhu besala ukubuyela emsebenzini besithi kazitsho lutho insukwana akade bezinikwe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi babuyele emsebenzini.
Sibonile isikhala sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali.
Ezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDC lithi umkhokeli wabo uMnumzana Nelson Jamisa ukuthwe izinhlamvu zombhobho ehlanyela izihlahla emarondela namuhla labanye bakhe. Isikhulumeli sikaJamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi akula muntu ofileyo eDombodombo Clinic lapho amapolisa asebenzise inhlamvu ezama ukwethusela abalandeli bebandla leli ukuthi basuke kuleyo ndawo. USibanda uthi kulabanye abantu abalimele kusehlakalo lesi esitshiye abaningi bebambe owangaphansi. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Police Commissioner Paul Nyati uthi ngamanga ukuthi amapolisa asebenzise imibhobho. Uthi kusetshenziswe intuthu ehitshayo ukuthi kuxotshwe abalandeli bebandla le-MDC akade besemhlanganweni ongabikelwanga amapolisa. Kodwa ke uSibanda uthi bakhuthwe izinhlamvu behlanyela izihlahla.
Sedombodombo primary school abantu laba kade belezenja behlome kangako basebeqala-ke ukudubula ukusidubula sikenza ngalisho.
Bekungamapholisa kumbe amasosha?
Abaziyo bathi bekungamasosha njalo sokusazakala ngemigceke kweleZimbabwe ukuthi asebethunywa ebantwini ngamasosha kodwa bebegqokeza amapholisa.
Singathi manje lingathi ngobani lina ngwenu?
Singathi amapolisa kumbe ngamasosha akutshintshi lutho lokho abantu bakhona bonke bathunywe nguMnangagwa ngithi. Abantu bakaMnangagwa iliqiniso leyo.
Singathi kwenzakaleni baba Sibanda?
Okwenzakalayo ukuthi kukhanye ngani kule njongo lapho ukuthi kulinyazwe ubukhokheli bebandla le-MDC. Ngoba phela sibonile ukuthi bebedubula-ke bobho besebenzisa ama-live lama-rubber bullets kodwa ama-live aqine kakhulu lapho ekade kulobukhokheli khona. Ngibona ngani kukhona abakuzamayo abantu la.
Lizakuphatha njani khonokho?
Indaba ezafanele icubungule kahle njalo ilo msindo omkhulu kakhulu phela ngoba bangadlala ngokudubula bekhangelisa impobho yabo kubukhokheli bebandla bangacasula uzulukazi olandela ibandla le-MDC and siyakwazi ukuthi bona abantu abaningi elizweni leZimbabwe.
Bebelivumele na ukuthi liyehlanyela izihlahla khonapho?
Ukuhlanyela izihlahla akudingwa ukuthi kube lemvumo yamapolisa. Kufana nokuthi sithi thina ukuthi abantwana besikolo bayengena ekilasini kaform four zofanele sidinge imvumo yamapolisa. Lapho-ke kusenziwa abantu bebesizosebenza.
Selihambile yini emapoliseni kuyafika lokho?
Ngeke sihambe sebeke emapoliseni phela ngoba abantu abasidubulileyo sisuke sabalandela sababona besiyangena enkambini yamapolisa.
Mnumzana Dokotela Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MTC. Sixoxe laye esemarondera. Umnumzana Joseph Juma olilunga lebandla le-ZANU-PF uthi kudida ingqondo okwenziwa ngamapholisa.
Mina nxanto lengiyikhangela kwesi sikhathi angiboni ihambelana lezinqumo zethu ze-ZANU-PF. Lapha ngifuna ukukhuluma njenge-one of the members ze-ZANU-PF ukuthi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje. And one of our wishes as ZANU-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkonomi lowo uvuke ume siyenze izinto eziqondileyo njalo eziphelileyo for the first time kube yi-new dispensation hathi ngokukhuluma ngamanzi kodwa nangezenzo. Pho-ke nxa sesibuyela emuva esikhathini sabosmith esikhathini esasuka kizo futhi zinhamba ubaba umgaba esekuthi wona amapholisa athaya abantu ahlukumeza abantu kade sekudutshukana siyabezisithi pho siyenzani khonoko kuhle kuhambela nemanxele lezi nqumo ze-ZANU-PF mina engikiyo engiyaziyo angilezi nxa sokuthi ngi-ZANU-PF yenza okunye but mina engikiyo engiyaziyo ekhokhelwa ngobaba omnangako ayikuvumi konke khonokho and I wish and hope that into lezi zikhangele ngoba kwesinye isikhathi umongameli uyabele behlezi sithi kulabantu abahamba naye kanti ulabantu abamgebe izithende abalokhu begebha phansi kwe-ground namekiyo one those abona sengukuthi vodlo lolo ekuqikeleka nxa engakunanzelelanga sokufikile isikhathi sokuthi na aka avusa inkopa akhangele angavumeli izinto lezi ezenzakalayo ngoba baningi abantu abayenza okungayisiko abanye bephansi kwe-umbrella ye-ZANU-PF sihamba labo abanye bekuhulumente but into ebukade ngisile kakhulu ukuthina abantu bengagijima iqala ukufuna ukublame i-ZANU-PF nje i-ZANU-PF somthethosokuthe ayiso ZANU-PF ihambe yadubula abantu amapholisa lawa esikhuluma ngawo ngamapholisa omuntu wonke and otherwise vele mina ngaze ngitshele lapha authoritative lethi amapholisa abaningi ngayo emdc ngoba yikho lapha abavotela khona abasivoteli thina.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Abantu abaningi bathi sokuzima ukuthi bathole amaphilisi okuthundubeza igcwane lengculaza ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe-World AIDS Day. Usuku lolu lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Communities Make the Difference. Kuhlolisiswa okwenziwa ngabaphila legcwane leli, inhlanganiso ezizimele zodwa, abahlala lozulu abafundisa abantu ngesifo lesi, labo bonke abakhuthaza ukulwisana negciwane lengculaza. KweleZimbabwe usuku lolu lunanzwe eMaswingo lapho umphathintambo wezempilakahle udokotela Obadiah Moyo okhuthaze ukuthi abantu bancedane ngokulwisana legciwane leli. Umhlaba wonke jikelele wathatha izinqumo zokuthi abantu abaningi babekwazi isimo sabo, abantu bathole amaphilisi okuthundubeza igciwane leli njalo behlise inani legciwane emzimbeni yabo ngesilinganiso sokungamathumi ayisithiyangalolunye 90% ekhulwini kusiyafika umnyaka ka-2020. Uze sizwe ngokulwisana legciwane lengculaza langesihloko salonyaka sosuku lwe-World AIDS Day sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ophila legciwane leli.
Siyawenza umsebenzi lo omkhulu kakhulu njengalokhu sikhuluma siyahamba siyekhuluma kumaradio sikhulume emihlanganweni ethile sikwenza kungelambatana ukuncedisa abantu ukuthi bazwisise ukuthi kababodwa phakathi kwalinto into le ikhona yikho kuthiwa human angithi u-H lwami kumele ukuthi yinto etholakala ebantwini wabantu okumele bayase bayemukele babone ukuthi bangancedakala njani siyenze imizamo yonke but iZimbabwe ine-corruption e-professional ukuthi imali zona lezo kazifilele ebantwini lanxa bengakhuluma bona bengale phezulu into ehluphayo ukuthi akula umuntu ongehlaye phansi ayezizweni ebantwini kodwa phezulu ngapha abe beklabalala bebanga imithinji eminingi kakhulu angani kulolu thwaba lwenzayo so sicabanga ukuthi kakube le nto ezibambekayo ezincedisa abantu lathi mzamo siyenza bonke abantu besenza kube lezintanyana but manje kukhanya ngomumo wethu wonke umuntu usethatha esingakubizwa kuthiwa i-advantage of the situation yenza ubuqili bonke obungatholakala.
Ye so kodwa-ke liyathola yini ama-ARV ahlupha yini kumbe atholakala?
Umhlupho esilazo khathesi eqinisweni elikhona atholakala go yikho ufica ukuthi abanye abantu akade benatholunye uhlobo lwama-tablet sebekhithiwe abangeniswa esingakuthi ngenye regime kubangelwa yikungatholakali kwama-tablets wona lawo. And futhi uhlupho olukhulu omongikazi esingathi ngodokotela kabasatholakali, okwenza ukuthi impilo zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane babe lohlupho olukhulu kakhulu. Not only bona but ebantwini nje ukuthi bathole ukusizakala. So singathi ayatholakala kawatholakali, kwesinye isikhathi wakwanisa ukuthi uphiwe okwenyanga ezintathu, khathesi sebesenza ukuthi uyaphiwa ama-tablets maybe for 10 days, for 20 days, kumbe for a month.
Umnumzana Dumisani Nkomo ngomunye wabaphila legciwane lengculaza, sixoxe laye ekoBulawayo. Odokotela abaxotshwa umsebenzi baphiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa insuku ezimbili ukuthi babuyele emsebenzini, bathaya phansi ngenduku besithi akukalungiswa konke okubahluphayo. Udokotela Mthabisi Bhebhe okunhlanganiso yabodokotela abathuthukayo eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi lokhu bexoxisana leziphathamandla zikahulumende kanye labafundisi abacele ukuthi uhulumende abaxolele. Uthi kusakude phambili ukuthi babuyele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhuphuli iholo labo njalo kathenganga imitshina lemithi efunakala ezibhedlela zelizwe.
Lokho sisanegotiata lama-mediators lano Archbishop Ndlovu uyabe sikhulumela, thina sikhuluma inkalazo zethu la ehamba siyakhuluma ku-President Mnangagwa. Okwakhathesi inkulumo lokho ziqhubekela phambili njalo sibonile isikhalazo sikapresident ukuthi ebefisa ukuthi sibuyele emsebenzini within 48 hours, but into elokho sisayikhangelela thina ukuthi singabe sithanda ukubuyela emsebenzini but akula mali, njalo izikhalazo zethu zonke ezazihambisa uhulumente bebengakazikhangeli. So sisanegotiata, sisakhuluma, sile njongo yokuthi lapha esizavumelana khona sizavumelana ukuthi sibhadale imali ekwanayo, njalo izikhalazo zonke ezikhulunywa ngodokotela bonke ziyakhangelwa. Xa kungakhangelwa lokhu, hayi singabuyela emsebenzini.
Udokotela Mthabisi Bhebhe ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Paulina Sikosana umgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela eZimbabwe Health Service Board uthi bamelele ukubona ukuthi odokotela bazabuyela emsebenzini kusasa kumbe haji.
Sizabona kusasa ukuthi ababuyanga emsebenzini kumbe babuyile, then amanyathelo akhona azathathwa kusasa. Sesibonile ukuthi babuyile kumbe ababuyanga.
Udokotela Paulina Sikosana umgcini sihlalo wohlangothi oluqhatsha odokotela olwe Health Service Board. Ngokulungiselelwa ukuvezwa kwenoto kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe okubikwa ukuthi unenoto edlula kancane phose ibhiliyoni lengxenye $1.6 billion. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi kulamagqwetha akhangelane lenoto kaMoyi abalungiselela ukuveza emthethwandaba inoto egoqela iBlue Roof, imota eziningi okumangalisayo, amapulazi alitshumi lasithupha, inkomo ezinkulungwane ezinhlanu 5,000, ama-combine harvesters alitshumi lanye, izakhiwo eziningi eHarare lemaphandleni, ikakhulu kozwimba lokunye okuthiyeneyo. Kukhanya engani umnumzana Terence Hussein igqweta lemuli yakomgabe yilo elikhangelane lokwabiwa kwenotho kaMoyi. Abantwana bakaMoyi lo mfelokazi uGrace Mgabe bakhangelelwe ukuthi bathole inotho enengi labanye abosendo lokomgabe. Kusenjalo uretired General Constantino Chiwenga kubikwa ukuthi utshele abakhonza e-Roman Catholic Church ukuthi ubebulawa ngumphimbo njalo wahlala inyanga eziyisithupha engaboni ilanga. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba le-Sunday Mail.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz.
Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Wamanje ke sisiqophe ngenza amasiko lokuphila kwabantu suku zonke.
Bengana masiko wesi umanje lobaba mkhulu babelo bola usene.
Njengoba lithembisa kwami ngeviki ephelileyo zulukandaba, siqhubekela phambili ingxoxo esiyenze lenduna uMathema. Lapha sikhuluma ngamabizo emigwaqo etshiyeneyo okusanda kwethulwa ke nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Siyabona ukuthi ke kuningi abantu abangani bakhonona ngakho, pho ke ngakwenziweni. Ake sizwe ke induna ixoxa ngodaba lolu.
Into yombali ngokudingakala ukuthi abantu bethu bayifunde, bayazisise, bayigcine futhi ibekwe kuhle. Kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke. Ngenzani ukuthi nxa kuzathintshwa amanye amabizo kulabantu abaningi kufanele ukuthi kukhonsalte abantu, kunanzelele ukuthi ukuqakatheke wabantu phakathi kwesizwe sakibo ukuthi kungabi ngabalutshwana abadisayide abaningi. Abaningi babe yibo abafaka izinto bafake lembono yabo. Engathi i-consultative process is a very important issue eyenza ukuthi wonke umuntu abe le buy-in. Kungaphe kuvuka nje izinto ezimililekane ngamakhowa kakusibambi kuhle njengesizwe. Isizwe lathi sinjeze sicabanga ukuthi ngakubekwa maqhawe njengezinduna ngabe lathi sike saboniswa savizwa saphiwa la ama-suggestions ukuthi besicabanga ukuthi lokhu ngukuphathiso lokhu ngukuphathiso, kodwa hayi mbona nganazange kwenzakayo kwenziwa ngabalutshwana esingakwazi ukuthi ngobani futhi kusithiya ngaphandle. Kanti-ke imbali ngasikhuluma ngembali yelizwe kumbe yomhlaba, abantu abayibo vele abanikazi bokugcina imbali yithi phela amakhosi lawa ezakhiwa inkosi yethu umzilikazi lapha kwamathobana. Embone ngani lokhu esicakathekile nje nanku lamathiwa kazange adilize ubukhosi bakithi babuthiya belokhu ebunjalo ngobabe nanzelela ukuqakatheka kwabo. Kodwa thina sesithi-ke akhesike abantu abamnyama, mbone ngani umuntu omnyama ngani sehlisiwe kakhulu kulalapho akade khona isikhathi esiningi.
Kwenziwa kwini kolokhu nduna Mathema?
Angazi ukuthi sokuvela ngaphi ukuthi abantu bathiwe eceleni nxa kudinga into edinga bona, ngoba abantu bona bayebele yibo okufanele babe mqoka kubabe yibo ababala kuqala ngokuqakatheka kokuthi into le izosebenza phakathi kwabantu abaningi ayizisebenza kwabalutshwana.
Mbonge kakhulu baba Mathema, ungadini lokusasa baba.
La la mbongile babudu.
Ye libona abantwana.
Hayi siyabonga.
Hayi ke udaba lethu luma lapha ke namhlanje lapha enxoka khona le nduna uMathema. Hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola.
Babe lobo lokoko kandele zinyezi.
Kusikati sabacha silo Mike.
Yebo 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 mthwakazi omuhle simpapo omuhle yikudibana kuhlelo labo sakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Fikezweni Nyoni obelilunga lohlelo lwe Young African Leaders Summit kulomnyaka ngaseGhana. Nyoni ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana. Uhlelo lwe Young African Leaders Summit yilo ludaba esilalo egudwini namuhla. Awusitshele okuningi bhuti.
Njengaba delegate ade siphumile sihlangene ku summit nale njongo yakhona kathi kuhlanganela ndawo yokubana si draft i Africa Youth Manifesto eyiyona ezaba i declaration ezahanjiswa ke iyenikezwa abaphathi bezigaba phinde futhi yepresentwa ku African Union.
Uhlelo lolu lujonge ukulithuthukisa njani njengentsha edabuka kwelezi
uhlelo lolujonge ukuthuthukisa abatsha ukuthi kubana kumele bephatheke enhlelweni zonke zokuthuthukisa izigaba bezithole bephatheke abahlanganela ndawonye labantu abadala. Akusikho ukuthi kusamithe naleyo besifundisa ukuthi thina yethu kumele sibe ngama-leaders, but kumele siyenelise ukuhlanganela okujonge ukuthi kuyafundisa ikakhulu intsha yeZimbabwe ukuthi kumele izithole iphatheka enhlelweni zonke ezenzakala esigabeni ezokuthuthukisa isigaba. Njalo uhlelo lusincedisa kakhulu ukuthi sigcina sinanzelela ukuthi iZimbabwe akusiyo yodwa ephakathi kobunzima, kodwa lamanye amazwe ase-Africa futhi nxa sihlangene nje amayouth ukubonisa nangokwethu sishiya ama-experiences ethu besinazelela ukuthi lizwe lelizwe lalo lalaphi ielieni lisakhona libe lanapho futhi elehluleka khona.
Nyoni, uyazi ngesikhathi esiningi inhlelo ezifana lalolu hlelo zijonge ukukhuthaza intsha ukuthi ibe lobudlelwano labatsha abadabuka kwamanye amazwe. Ubona ngani kuqakathekile na ukusebenza ndawonye labatsha abadabuka kwamanye amazwe?
Ya, lolu hlelo liyasinceda kakhulu njengabasha njengoba lihlanganise amazwe wonke e-Afrika ukuthi sibe lobudlelwano simanyane, sinanzelele ukuthi thina amandla ethu njengabatsha be-Afrika angaphi, siphinde sinanzelele futhi njalo ukuthi thina kanti kungaphi lapho esike thisa khona silungisise. So sinazo ukuthi i-summit enje so iyasinika i-challenge kakhulu thina njengabatsha beZimbabwe ukuthi kumele sizithole siphatheke emsebenzini yonke yokuthuthukisa izigaba zethu.
Ngaphandle kwakho kulabantu abangaki abadabuka kule Zimbabwe ababe yingxenye yalolu hlelo?
Kulabanye futhi abanye abangu-6 kodwa basuka eHarare, mina ngapha eBulawayo. Ngiphume ngiyi-1 ukuthi ngigcine sengimela i-Martin North, Matabeleland, i-South, i-Midlands kanye ndawonye leBulawayo.
Ubona ngani uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ukuthuthukisa ontanga?
Ngijonge ukuthi lami ngizafika ngisebenzisa ulwazi lona lolo sengithethe ngaluthola ku-Young African Leaders Summit ukuthuthukisa abatsha. Njalo futhi mina ngisebenza e-ORAP ngaphansi kogatsha labatsha. Yekutsho ukuthi kube yisifiso esikhulu sibili njengoba la i-ORAP isile open door policy yamayouth ukuthi ivulele amayouth i-department yakuthi ebuya amayouth lawo sizosebenza lawo ndawonye enhlelweni zokuthuthukisa izigaba.
Isikhathi yisesesidliwe ngimangoyi ngebuhlelo.
Abafisa ukuthola olwazi mayelana ngohlelo lwe-Young African Leaders Initiatives ngababuye emahofisini e-ORAP ku-16 Boone Avenue e-Richmond. Mina ngitholakala kunumber 0775953691. Then abafisa kulandela imisebenzi esiyenza njenge-ORAP bengasilandela ekhasini le-Facebook at ORAP Zimbabwe. Olisale kuhle.
Hayi, ngikuswile fike ezweni, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo futhi. Thabo Mose silubheba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter, njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kona loko lamhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Ntshakazo muhle, Zimbabwe muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Kwamanje sisikhangele ukuhambelana lezikolo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi sengamukelwe kuhlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukuba sikhangele udaba lokuthi kanti sizwisisa njani imicabango kaNkulunkulu lamacebo akhe ngilenhloso yakhe ngempilo zethu. Ngifuna ukubala kuzaga ichapter ka-19 verse ka-21. Ithi umuntu angaba lamacebo amaningi kodwa intando yenkosi eza kuma. Ngakho siyazwisisa ukuthi isikhathi esiningi sonke siyabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuthi ngenze lokho, kumbe uNkulunkulu umbizele ukuthi ngenze lokho. Kodwa into esuka iphice abantu abaningi ukuthi kambe kuyini ezintweni eziningi engabe ngifisa ukuzenza, kumbe ngibona ngani ngiyakwanisa ukuzenza kakahle. Yiphi into eyiyo emqoka efunwa uNkulunkulu ukuthi ngiyenze? Ngakho siyahlangana lapho ku-Proverbs. Uyabhala uSolomon uthi yena angabe maningi amacebo umuntu angabe lawo, kodwa inhloso kaNkulunkulu ngempilo zethu lokuthi uNkulunkulu ufisani yikho okumayo ekugcineni. Abantu abanengi kwezinye isikhathi singangena esigabeni sokuthi sifuna ukwenza izinqumo silandela imicabango yethu, siyafuna ukwenza izinqumo silandela ukuthi engxenye yinto ekhanya ithandwa ngabantu abanengi kumbe into engasiphakamisa emehlweni abantu. Kodwa umbuzo okhona ukuthi kambe khonokho okwenzayo khathesi yikho yini okubizelwe nguNkulunkulu ukuthi ukwenze. UNkulunkulu wasinika sonke izipho, izifiso ezehlukeneyo. Ngizaqala ngokuthi manje umbuzo ongaba khona ukuthi kambe ngizwisisa njani ukuthi lokhu yikho okumele ngikwenze engithunywe nguNkulunkulu. Okokuqala okumele sikuzwisise ukuthi kumele wena ukwanise ukuthi ube lazi iphimbo likaNkulunkulu kumbe ukukhuluma kwaNkulunkulu. UNkulunkulu ukhuluma lathi ngendlela ezehlukeneyo. Kwezinye isikhathi ungabe kungamaphupho ethu, kwezinye isikhathi ungabe kuyimicabango eyabe lokhu itshona ibuya ngaso sonke isikhathi. NguNkulunkulu eyabe ekhulumisana lathi esiqhweba ukuthi akunanzelele ukuthi yikho lokhu engifuna ukuthi ukwenze. Kwezinye isikhathi uNkulunkulu kwabanye abathandaza kakhulu angabanika lo mfanekiso, umuntu abone sikuthi uNkulunkulu awunjengisa lokho. Kodwa umbuzo emnendayo ukuthi kuyini empilweni okukuhluphayo wena? Nxa ukubona into leyo kuhluphe kakhulu, siyakwazi ukuthi umama uTeresa owayesebenza eRoma, siyakwazi ukuthi yena wayehlutshwa kakhulu yokubona abantu abampofu, wayehlutshwa kakhulu yokubona abantu bedubeka. Lawe yinto yini esenhlizweni yakho? Kuyini okukuthintayo nxa ukubona? Kwezinye isikhathi engxenye ungabe kukutshengisela ukuthi kuyiphi indawo uNkulunkulu akubizele yona. Kulabanye abantu abathanda ukufundisa abantwana, kulabanye abathanda ukukhangela abantu asebebadala, kulabanye abathanda ukuchumayela, kulabanye abantu abangabomelusi abalalela indaba zabantu, umuntu aqalisa ukuncedisa abantu. Kutsho ukuthi kumele ukhangele ukuthi khonapho ke uNkulunkulu wena ukubizele ngaphi, ubusuqinisa ke ubizo lwakho. Ngakho namhlanje umbuzo oqhakathekileni lawo ikuthi wena ubizelweni na uNkulunkulu? Sesiyokugcineni komnyaka, sesiyaqalisa umnyaka omutsha, kambe shiwa awubonti uqhakathekile ukuthi ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu ukubizeleni, ukuze nxa uqalisa umnyaka omutsha uqalise ukukhangela izinto zonezo uNkulunkulu akubizele zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba singabizi impumputhe, singaphongi ukuhamba nje senze izinto, kodwa uNkulunkulu wami siqonde nta njalo siyathandaza sesigqiba. Sithandazela labo abangezwa kuhle, baphilise ubasilise egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo ungathini lokusasa. Sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapolisa adubule abantu bebandla le-MTC namuhla ngesikhathi behlanyela izihlahla. Namhla lusuku lokuzama ukuvimba ukumemetika kwegciwane lengculaza ole World AIDS Day. Odokotela lokho besithi kababuyeli emsebenzini ngoba uhulumende akalungisi lutho. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisa ngutips jube ngisithi asidibaneni ekuseni ngo half past six.